Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu nomhlaka 16 Nhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
EleZimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nxa abantu bebodwa endaweni phakathi beyakhe bengelamvumo kufanele kube ledade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi izaxotshwe sezakala ukuthi bazabuya ngapho.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempelaviki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eleRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathi ntambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikezwa uZulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe Presidential Input Scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka.
Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani noba njani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izwi lingabuye kwakathesi kodwa asoze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi maye sincedise sizithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshengisa isiphambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi sincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu ikakhulu kumnyaka yona lo we 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasvingo lapho inkokheli yeMasvingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Iningi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Iningi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment, ZIMVAC, abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye-World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo, njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelana isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board, GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasvingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlandu ofanayo, njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni phakathi yakhe bengelamvumo, kufanele kube ledade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakala ukuthi bazabuya ngapha. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki, kufanele umxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belojwele.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMasvingo, okutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngekuthiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyachiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavunyelwe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlule, kuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuwe ukuthi ukhulumeke lamatile bathi lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoti. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayeni bayazi imithetho, bayenza imithetho njengoba ngithithi ngithi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe ngoba akudingeleni indawo kuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanja ngamandla ukuthi ahlawule ngoba ukuthi aphoma uthawu kanti abantu ababili bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethondaba ukuthi bamhlawule ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto ukuzakwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Weze Melika uketho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni engqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaRepublican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungasebi ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana naye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthi bazakwenza umhlangano wabo lo owamaRepublican. Uthiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe. Kodwa ke abantu babona ngathi ungcono ngulo Trump. Ngibona
yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyikuthi ngenqobile ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden.
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga usheshele emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena ngangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulumela umngane wakhe lo uPutin ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe elesilo layo ele-Ukraine. So ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongu-driver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abalodumo elizweni lelo kanye lokulaya ukuvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio Sanmiguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamshina kumele baye eMiami kwele Melika. USanmiguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSanmiguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye lemisebenzi yokulwa icatsha ye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebisi omkhulu kahulumende welemelika, National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSam Magwal, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelele ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe laba amabandla aphikisayo nyakenye olwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhulule ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo, uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano ese-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu base-Venezuela bazoba lakho ukuthola umbuso wentando kazulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza luzulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKhephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluzulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kazulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7.
Studio 7. Lo baba lo badumala kinkomo bafana lochuma mabe khulume ngathi banqoni abayazi inhlupheko yaseZimbabwe othi njani, ngathi bayakhumula baqoloshe phambi kwengane zabo lamakhoqazi abo ebeqede lapho bazobhuda ku-Studio 7 bakhulume laphakathi wezane othi wababona basutha amabhondi akho akamnankaka, bakhuluma ngathi baphakathi kwe-broket kamnankaka, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa i-GTR abantu bandila abakhipha udoti lowo, abakhipha udoti lowo azama ukuzozela imali right, akuphume lokho asomali yokuvelavela akufuni ngivela sikumali abazamelini plan.
Studio 7, njani ikhuma lobabheke chuma abantu bese bangabotsotswa mnangakho labenulaba ngabotsotswa mnangakho. Puma is not default by mnangakho, mnangakho angathi edilizela abantu izindlu athi abantu babafike bazosilise labo labelungu yabavumela basifikile eZimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just putting them so that they can come, then you get a lot of money from them, then you start chasing us to the market. They must wake up these white people whom they are saying umnangakho usiright efesi thamekum uyakwazi akwenzela wenzetha angasula ngamanye amazwe angaphandle ukudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisele emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how mgabe is.
Sanibonani ninjani kwa-Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala phana kwamansimu sengifike njani lonke bantu basezelezene enyokeni linjani. Ngibulisa logogwami umansingo walaphana enyokeni, ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7 linjani, hayi nasiyaphila likhuluma lo mthisi ya siyabezwa abantu laba abezana laba bathu mnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bamesaba ngokwesaba ukudilivela imithi nasilani lakho vele ukuthi besihlala egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili angingelawo amaningi lami ukuthi ke like liba le-audio yami le siyafaka ama-audio ethu kodwa nganalisaabali angikwazi ukuhamba njani yabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyeza lapha udaba lamaplazi abantu baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sike sicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeze ingathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani likukanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ekutha ngathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akhala dendayibithi welshman ncube jobusikhala kanti laba kade bekhala ngokuthi jobusikhala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Sikhala uthe ma eziphumele ejele wahlukana loChamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalani
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Gitchi waza
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi weRumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe leOstrecha Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuka ePlumtree sigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7
ngingenele kuzulu wonke nangokuhlala ngisuka eplant endane bathi kusebambazi into engasebenza namaqembu amaningi kakhulu from umlambosi imbukstunia nabana asebenza namakhwaza namanye amaqembu nje
ukuchaza ngomfana ongumfana wezile ekhaya umfana ongumfana maezile ekhaya kumi kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana kuqala kufike izalukazi ziphethe izinto ethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathi kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama USB CD bayangithinta kule number 083 525 3344. Ngiphinde futhi 083 525 3344.
Abalandeli ubatshiyela waphamaso?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, bazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehamba le orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungabili Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lulandelayo Live Talk, sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshi Masingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.